akuqali ngaye uMonica Mtsango. Ngizakhumbula ukuthi ngo-1998 uJoyce Mjuru esesengu-Minister of Post and Telecommunications, lapho ubaba uJoshua Nkomo sethe uStrive Masiwa kanikwe ilayisensi yokuvula ibhadi njengehlelo lokuthi abantu bathole indlela zokukhulumisana. UJoyce Mjuru ngaleso sikhathi wathi yena uJoshua Nkomo is insane, sekukhule kakhulu ngezindlela wayesitsho ukuthi makangalalelwa. Ukweza ngo-2010 sabona uSekayi Holland wayengu-Minister of Organizational Healing emele ibandla likaTsvangirai la ekhulume seMozambique esithi yena abantu bemathailand ngama-cattle rustlers okhokho bethu batshontsha inkomo zabo. Sathi yebo sikuzwile. Kathesi sizwe-ke sometime last year u-Energy Mtoti esengu-minister ka-ED wathi yena abantu bemathailand bangama-foreigners kwele Zimbabwe. Kathesi-ke sesisizwa uMonica Mtsanga laye ekhuluma lokhu. Kuyasicacela ukuthi laba bantu bayabe khuluma lokhu okuyiposition yabo ngamabandla abo, ngoba kasiboni inkokheli zabo ngemva kokukhuluma kwabo bebareprimander or bebasola kumbe bebajezisa ukuthi bakhulume izinto ezikhoza lokhu abakuthi i-division elizweni kumbe i-tribalism. Njengoba bekhuluma bona laba bantu ma bekhuluma la amazwi kibo kayiso tribalism, thina ngaso sikhuluma ukuthi hayi sincindezelwe abantu laba kebasiphathi kahle, siyabotshwa sikhulunywe kabi kuthiwe si-tribalism. Kodwa ke hayi kuyasinceda akukhulumileyo uMonica Mtsanga, ngoba la bantu bakithi akade bele belief emaphathini lakho khelevele Harare. So kusithi ve ukuthi hayi thina sikhulume tribalism kodwa sikhuluma lokhu kanye abayikho bona abantu bempumalanga abathi siyikho khona, kungakhathalekile ukuthi i-ZANU PF kumbe ngabantu be-MTC.
Ngokubona kwakho kuyini okungakubangela ukubana uMtsanga aqambe u-Archbishop Ndlovu phakathi kwama-bishop angu-9?
Kuyabonisa ukuthi uNdlovu njengomuntu ovela kwele Mathebeleland, abantu baseMpumalanga vele bahleli bengasihloniphi bekhuluma kubi ngathi, ngoba bekumele ukuthi athi nxa esola asole bonke ama-pastors la kade khona. Kodwa usinge out u-Archbishop uNdlovu ngokunanzelela ukuthi mhlawumbe nxa ekhuluma njengomunye mhlawumbe okhulume hayi position yakhe but ekhuluma emele i-board yala ma-church, sokungani ukhuluma into yobuNdebele whilst ube yena ubeveza i-position ye-board yama-church, njalo eveza mhlawumbe lobuhlungu abantu beZimbabwe abaphakathi wabo.